isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selini okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho-ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kasoze athole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobuningi ukuthi kuzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi okumele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangazisebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizi ukuthi bazigcine zibe zitshikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Akukhe-ke thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono benelise ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlawumbe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplacea lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yiso isikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana nabomabiko ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo egangeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidide balini. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe i-January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe i-quarter evil, for i-anthrax, for i-botulism, imkhuhlane evame ukuthi ibe khona kathesi.